Ngithanda ukubingelela imuli yeZimbabwe okhulumayo nguShepherd Mshayike okambangwa uDube. Okunye engithanda ukukhuthaza imuli yeZimbabwe esikhathini ezinje ukuthi yikho lapho esizakhulela khona lapha ezikhathini zobubi, njengokuthi kuswelakala amanzi, kuswelakala amagetsi. Abantu kumele bathi invest in water and energy. Kanjani? Abantu bonke kabagqagqelise izindlu zabo, amaphahla abo, uphahla lugqagqelwe ngamasola. Abantu baziphekele amagetsi ngesola. Abantu ba-investe ku-gas cooking, natural gas cooking. Abantu bagebhe imigodi yabo emakhaya, bagebhe izibhorani zabo emakhaya, bayenze ama-irrigation amancane angaba ngama-1 acre, 1 acre, 1 acre. Bonke abangaphandle kwelizwe labo ba-invest in water. Kabafake imali ekwembeni izibhorani, their own private boreholes, and then bafake amasola emakhaya abo. Lanxa izulu lingana kuhle, lanxa izesa ingathi sinamagetsi ayeneleyo, so long silamagetsi akho amahhala avela elangeni, uzaqhubeka uwasebenzisa kungabhadali lutho. Lanxa izesa izamele izifuna ukusithengisela, okusalayo yikho okuzayenza ukuthi amagetsi achiphe. Because there will be alternatives, there will be vast alternatives to accessing energy. Siyabonga.
Sanibonani bantu be Studio 7 ekanye labalaleli. Ngizwe omunye umlaleli ethi uhulumende kaMnangagwa uyazama. Ngemva ke 37 years lokhe bezama, phela likhumbule ukuthi bona labo osomabhizinesi abakhuphula amaprice ngabakuhulumende yakhona. Kambe ungehla kubabhemu omkhulu ugade isitonkana sakhona.
Izolo bebeqambela ama-sanction amanga kuthi ama-sanction yiwo abhildiza umnotho. Izolo akukakupheli lenyanga. Nampa-ke sebejikele ababalisi, sebejikele ama-doctors. Izolo bekuthiwa ama-sanction abulala umnotho. Nakho-ke akuna mthi ongaboniyo ukuthi iZANU-PF yiyo ezibulalela ilizwe, iZANU-PF yizehluleki. Akula mntu ongaboniye lokho. Manje bheka ababalisi bakhala ngezigxalazo zabo, ama-doctors akhala ngemali, bonke bakhala ngemali ezibhedlela kula mithi, abantu bayafa. Kodwa uMnangagwa ubhejela ukubutha amaphoyisa ewagcwalisa ukuthi abantu bengakhompleni ngezigxalazo zabo, senza abantu izigqingi ukuthi besebenze bengakhoni. Yena ebhizi edlalisa imali kuhlala kuthiwa kule mhlangano kulo mhlangano okuhlela ngebhajethi. Ibhajethi yani ekaMnangagwa yokusela? Kudlaliswa yona imali. Ibhajethi yani uMnangagwa engayenza into ephumelelayo? Vele lapho okule mali khona yikho lapho ababizwa besabele, ngoba bayenzela ukutshontsha.
Sanibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Lo okhulumayo ngumhlaba. Uzaqala phathe ngendaba yamadokotela. Amadokotela ngithi mina aluta continue until victory is certain. Ngoba amadokotela bangaze bebuyele emsebenzini, equipment yokusebenza kayikho, imithi kayikho, abalalayo leyo mali yokuthi bahambise ezibhedlela kabangancemi, ngoba laba abantu ababusayo lapha kuleli lizwe leli ngama-capitalist amanyanzima okwedlula amakhiwa ayebusa la. Ngabantu abazinakekela bona bodwa le muli zabo. So ngithi madokotela, bambanani, lingabi labathengisi phakathi kwenu. Injongo yenu izaziphumelele, ngoba laba abantu kabafuni ukuncengwa, ngabantu abafuna ukuthi siqinise amakhanda, ngoba bayazenzisa, bazenza juice. Akula muntu ongcono la. Abantu bonke ngabantu. Nxa kuthiwa ukhokhela ukuthi ube ngukhokheli wabantu, akutsho ukuthi kumele unyathele phezu kwamakhanda abantu. Doctors, I say aluta continue. Bese ngisiza kule indaba le eyemashi le eyamatitsha evaliwe. Amapholisa kulanto abangayenza, ngoba laba abafana abangaphansi ngapha bayahlupheka labo baya befisa nje ukuthi ngabe uyaphumelela ngoba nxa ukugwezela amatitsha labo bangama-civil servants labo baya bezathola khonokho okukhona but ngenxa yokuthi kulalezi ezinye iingongonono zamapholisa ezikulooting cycle bayakwazi ukuthi bangama-beneficiaries they are no longer police bangama-politicians.